Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu ukulambisa abantu ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona ukubusa kugcwele indlala kungelamsebenzi ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki yilo udlakela lolo yilo udlakela olufanele lubophise hayi lokho okubotshelwe uthingono nongarivume asonto ebophisayo bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo bavikela amalungelo abo bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe obabophayo ngothanda i-corruption obabophayo ngo-corrupt obabophayo ngowesaba ukuhlanzeka embusweni ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathi kakubuswe kahle yikho kubabophisileyo babotshelwe ukukhuluma ngamalungelo abantu ngohulumende ohlanzekileyo kanti laba babusayo uhulumende ohlanzekileyo obusa kahle kabamfoni
ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo
hayi umuntu okade vele ezinikele angeke ethuke akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 ludlame ludlakela oluqondiswe ebantwini kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswe ebantwini ngakho-ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesaba ukulwela amalungelo abantu sesaba ukulwela uhulumende ohlanzekileyo esesaba ukulwa le nkohlakalo egcwele ilizwe lonke onke ekuzana uPF kuhulumende weZimbabwe bazaqhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo abathanda okulungileyo belwela ilungelo labantu belwela uhulumende ohlanzekileyo ngeke bethuswe yilokhu sekwajwayeleka yinto sokuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe
isehlakalo lesi singathi singaba lomthelela omubi yini kudaba lobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga esibone sola kakhulu uhulumende ngalokho
vele lokhu kuza kwenza ukuthi uhulumende weZimbabwe angabi lobudlelwano obuhle namazwe omhlaba wonke jikelele kuyathi kuyazanywa ukuthi mhlambe ungakhiwa ubudlelwane obuzasebenzela abantu beZimbabwe busebenzele ikusasa labantu beZimbabwe uhulumende weZimbabwe abuchithe athele inhlabathi phakathi kokudla yikho akwenzayo lokho ngokubopha laba babili ngokuhlukumeza futhi abanengi ngokwethusela abalwela amalungelo abantu ngenkohlakalo egcwele abayithanda abayifukamelayo kutsho khona ukuthi kusayiwa phambili kuzaba lo sizo olukhulu ngokuba amazwe omhlaba sozavumelana lalokho azabajezisa laba babusayo bangavunyeli ukuhamba bangavunyeli ukuya thenga khona lephetsheya okuza kwenza impilo yabo ibe nzima kakhulu hayi sizayicela isivuthiwe kulaba abazama ukuthi babuse ngenkani babuse ngodlakela ngoba siyazi ukuthi akula lapho bazafika khona kwangcingese sekufikiwe sekuphelile akusekho lapho okungabuya baye khona.